Eh indaba ezibuhlungu lezo vukankomo. Uyazi ukuthi kathesi kuyagodola kusekuseni, abantwana kumele bavuke bakhuthinyezela amanzi, igasi layo iyadula. So kutho ukuthi abantwana bahamba begeza amazaqandayo ngoba sehlulekile njengelizwe ukuthi siplane. So mbona ngani vele into leyi ivelele ukuthini sesehlulekile ukuplana for i-energy, mbona ngani aso-extend ungasongozi ukuthi amagesi amanzi ndayehla, siyangena ku-stage 2 kumbe ku-stage 4. Sebesikwazi ukuzayenzakala at some point, kumele sifake ngesithi i-investment, sifake nje imali, sinakane ngokuthi ikwini okungasincedisa nxa amagesi futhi ayehle, singathi i-alternative energy. Mbona ngani khonapho kusehlela khona to think about alternative energy sources, singalandela amagesi kakhulu, even investing in i-hydroelectric, electric power station. Mbona ngani kumele sicabange kabanzi ukuthi we don't rely on the two that we have, i-power nje yakoBulawayo, angazi ngakuleyinye engazi, but izozazezinezowanzingempela ngapho yi-investe khona ozele ukuthi singarelayi ngamanzi ageleze emfuleni, singakwazi ukuthi lawo manzi azaba khona kusesa kumbe not. So we need to think about those alternative energy sources and other means that can help to heat even igasi khona elupane lapha, kube by now the pipeline ngaso sicabanga kuhle kuhle esifika kuma cities ile gas and the having alternative energy, ngabe amagesi engingasikhale ngawo kangaka, ngumnandlela engicabanga ngayo.
Ukhuluma ngodaba lokusetshenziswa kwezinye indlela zokuphehla amagesi ezifana labo gasi lamandla esola. Kodwa sesikubonile endiweni bakhona abanye abaphiwe imvumo amalayisensi okusungula inhlelo zesola, kodwa akulalutho olukhanyayo oluphumileyo.
Kuyavuza Nkomo, I think akuthiwa amandla ukuthi baphehle, kodwa kule zikhali ezivuzayo imali zabo zivuza. Akula ndlela zokuthi abantu xa bedlalisa imali mbe bentshontsha babotshwe. Ngibonangani kumele siqinise kakhulu ekulweni lobugwelegwele obengabakhulu abathola amathenda bathi abathola izincwadi zokuthi baphendle igasi kumbe baqalise basungule inhlelo zokuthatha ilanga zenze umlilo esishisa ngawo ezindlini. So kunjalo kudinga ukuthi khona nasiqinise kakhulu ku-anti-corruption lapha, ngoba abantu bayanikana ama-tenders ngudlu, umuntu ethetha imali ayejayiva ayejayi stokfela phecheya engenzanga lutho.